Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lingalifuka njani sudukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 2 kwenkwezi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umanji owagweba umnumzana Jacob Ngarivume walela ibail umnumzana Job Sikhala, unkosazana Ferretsi Chakanyuka uthwaliswa avuzayo enkundleni zokuxhumana.
Izanu PF i-leadership yabo i-survivor kahle ukuthi bashotshe kahle umnotho welizwe makulama-sanctions, ngoba ama-sanctions la angakhitshwa kuzoba le transparency, le accountability.
Ukusungula imali entsha ethiwa i-digital currency kuthiya iningi lile mbuzo yokuthi kanti imali le vele izasetshenziswa njani.
Kuyabe sokumele uhulumende enze i-awareness eqinileyo kakhulu ukuthi abantu babekwazi ukuthi uhlelo lolu luzasebenza njani.
Inkampani eyiyo eyakuqala ukuhluza izithelo zeganga ezifana lomtshwankela, umviyo lomnyi ukwenza unamnede, ithi isifuna ukupheka iwayini ngezithelo zemvelo.
Sijabule kakhulu, ithi kakhulu, njalo kukhona abanye abe-criticise abasebenzi bethu ukuthi lokho kusinceda ukuthi singazama ukuthi silungise lapha nalapha okungani kuyasifikela abantu angani abakujabulela.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-studio 7. Umanji owagweba umnumzana Jacob Ngarivume walela ibail kanenginengi umnumzana Job Sikhala, unkosazana Ferretsi Chakanyuka uthwaliswe nzima enkundleni zokuxhumana izolo. UFerrese nguye njalo owahlulela udaba luka unkosazana Mary Mubayiwa owayethethwe ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga. Inhlanganiso yeTeam Pachedu yethule umfanekiso kaFerrese yathi abantu kumele babe mazi ngoba nguye oncindezela abalwela amalungelo oluntu. Lisiyatshona elayizolo uFerrese ubese nguye ogcwele enkundleni yeTwitter iningi limsola lisithi uyasetshenziswa njengohulumende. Kodwa abanye basole lokhu besithi ukuhlukuluza uFerrese okuthiwa yi-cyberbullying ngesiNgisi. Sixoxe locubungula izombusazo umnumzana Dan Moyo, sambuza ukuthi uyavumelana nala labo abathi imthethwandaba isisetshenziswa nguhulumende webandla leZANU-PF.
Okwenzakala eZimbabwe masisikhangelelane lokhetho oluzayo oluka 2023 akusimangalisi, akusasimangalisi thina, ngoba sekuyinjwayelo imodus esingathi modus operandi eyezanu PF ukuhlukuluza i-opposition lokubopha abantu ibavalele ukwenzela ukuthi ithreatene umphakathi. Into esivame kakhulu ngoba udlame yiyo indlela iZANU PF e-operator ngayo. So ukubotshwa kukaNgarivume lokubotshwa kaJob Sikhala akusasimangalisi thina, ngoba iZANU PF ivele injalo umthetho wayo. Maso kusiya ekhethweni kulo dlame sabona even ngo-2008 izidliwe laphana iZANU i-MDC uMorgan Tsvangirai azawine ukuba ngupresident. Sabona udlame oluserious kakhulu ku-runoff liyana olwayenza ukuthi uMorgan Tsvangirai agcinise sithi yena cha angeke azaye e-state house phezu kwezidumbu zabantu, ngangcono angasacontest. So yi-modus operandi yezanu ukuthi ihlukumeze abantu, i-confuse abantu, abantu bavote bethukile, besesaba ukubotshwa, besesaba ukutshaywa, zonke izinto ezifana nalezo. Yindlela iZANU PF emaintaina ngayo i-power, indlela erida ngayo lama-elections.
Manje ngokubona kwakho uhulumende kesabi na ukuthi amazwe angentshonalanga nxa ikhangele ukuthi kwenzakalani eZimbabwe
ayaqhubeka esiba lesandla esilukhuni lama sanctions esale elokho ekhona ibandla lezana PF kungani lingakunanzeleli konoko
into abantu abaningi bakithi abakithi abangayinanzeleliyo ukuthi izana PF yiyona engingathi mina i biggest advocate eyama sanctions izana PF i survivor i leadership yabo i survivor kahle ukuthi batshontshe kahle umnotho welizwe ama sanctions ngoba ama sanctions la angakhisho kuzoba le transparency le accountability injalo abantu bezano abakufuni khona lokho so siya kubona ukwenza kwabo lokho bakwenza ngamasibomo besazi ukuthi ama sanctions azochizelelwa and abe khona ngoba yiyo vele i end result abayifunayo bafuna ukuthi ama sanctions angakhisho ukwenzela ukuthi bavike ngawo mabe tjontsha sizwisibonile nge gold mafia program lenzwe yi Al Jazeera ukuthi i-leadership including yena umongameli uMnangagwa ngokwakhe yibo ababhizi beluta igolide belithengisa underground eDubai so into zifana lalezo ama-sanctions angakhishwa angeke basakwanisa ukukwenza khona oko ngoba bayabe sekulamehlo amaningi abonayo i-production ezomnotho lama-minerals ukuthi aphuma kanjani elizweni and ebona njengoba inhloso yabo kuyikutshontsha lama-minerals angeke bayivumele ukuthi ama-sanctions akhitshwe so kumele bayenze abakwenzayo ukwenzela ukuthi ama-sanctions ahlale khona ukubotshwa lokhu okwenziwayo lokuhlukunyezwa kwabantu lokuriga ama-elections ngikwenzela ukuthi ama-sanctions abe khona ngoba yinto abayifunayo
alo-ke ngumnumzana Dan Moyo ohlaziya izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Virginia ngapha kwele Melika. Ukusungula imali entsha ethiwa i-digital currency kuthiye iningi lilemibuzo ukuthi kanti imali le vele izasetshenziswa njani. Lokhu kulandela olunye njalo uhlobo lwemali eyegolide eyasungulwa kunyanga ezilutshwana ezisanda kwedlula. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi yecubungula izomnotho welizwe umnumzana Masimba Kujera.
Ngokubona kwami kungaba uhlelo oluhle kakhulu nxa sikhangele umnotho wethu kodwa siloduko lapha elokuthi abantu kabaselathemba ikakhulu ku-Reserve Bank abaselathemba kuma-banks laphana uzabona ukuthi abantu bagcine izimali ezindlini phansi kwama-matress landa so uyabe sokumele uhulumende enze i-awareness eqinileyo kakhulu ukuthi abantu babekwazi ukuthi uhlelo lolu luzasebenza njani njalo abantu kabasoze balahlekelwe izimali zabo ngoba ngathi abantu bayebefuna ukuba kwazi ukuthi izimali zabo bengazifaka kuhlelo onjengalolu ngeke zalahleka na so ngibona njengani nxa uhulumende engazama ukuthi afundise abantu ukuthi ungahamba kanjani.
Manje ngokubona kwakho abantu abangafinyelela ukusebenzisa imali yonale njengoba ikhanya iyabisebenzisa ubulembu i-internet kungayenzakala yini ukuthi kube ngabe emadolobheni bodwa abenelisa ukuthi basebenzise imali yonale enje
khathesi awukacaci ukuthi uhlelo luzabe luhamba kanjani kodwa ngawo ukuthi ubulembu buyafunakala sokusithi ukuthi abantu abaningi baye bengakwanisa ukuthi basebenzise uhlelo lolu ukuthi nabo bathenge besebenzisa i-digital currency. Okunye njalo ukuthi abantu abaningi lapha eZimbabwe balethemba lokuthi nxa bele cash into zabo ziyabahambela kuhle so uzabona ukuthi ku-survey eyenziwa ngabe-Reserve Bank uminyaka emine edluleyo babona ukuthi bekule mali engange-7 billion eyayisekhuletha laphana kwi-informal economy abantu bethengiselana besenzisa i-cash lapha eZimbabwe abantu bafuna ukuyibona sibile i-cash so uhulumende kumele afundise abantu sibile ukuthi kungaba lezinye iy'ndlela abazisebenzisa kungaba labantu abathi bona khangelani imali ezisenza eziningi zangkhona ngezemkhathini kodwa uzabona ukuthi kule mali eningi esikhilitha awuseze-banking system ekhona kwi-informal market iyabe iyi-cash.
Aloge ngumnumzana Masimba Kutshera ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Imizamo yokukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba yehlule, kodwa sizaqhubeka sizama. Inkampani eyakuqala ukuhluza izithelo zeganga ezigoqela imviyo lomnyi ukuthi ipheke ngazo amanamnede ithi isicubungula ukuthatha inyathelo elifanayo ipheke utshwala bewayini isebenzisa izithelo zendulo. Lokhu kulandela ukubukiswa izithelo ukubukiswa embukisweni weZimbabwe International Trade Fair ogqitshwe ngempelasonto. Inkampani le egcile eLupane ithi iyathokoza ngendlela abantu abamukele ngayo amanamnede la. Amanamnede la wona asembodleleni elotshwe ukuthi mnyi juice lemviyo juice. Ayindaba ebhudwini enkundleni zokuxhumana ezibalisa iFacebook leTwitter lapho iningi labantu elibachayele ihlombe lisithi bathethe inyathelo elibukekayo kakhulu njengoba iningi lijwayele ukunatha amanamnede aphekwe ngomhluzi wezithelo zesilungu kuphela. Umnumzana Mgcini wethu Mazula isiphathamandla salinkampani uchasisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi baxhaswa lugatsha lozokuthengisela phandle kwelizwe olweZimTrade, uhulumende, inkampani ye-African Food Revolution kunye lezakhamizi zeLupane.
Iresponse yabantu was very good. Sijabule kakhulu, imithi kakhulu. Njalo bebekhona abanye abe-criticiser abo-dat wethu ukuthi lokho kuyasinceda ukuthi singazama ukuthi silungise lapha nalapha okungani kuyasiyela abantu angani abakujabulelanga. Kodwa overall response kukhanda kwabajabulela ama-product wethu. Maybe ngingakhuma amafitshane ngekhampani yethu ukuthi sisukela ngaphi njalo sisiya ngaphi. Ikhampani yethu isungulwe ngo-2019. Lapho sithathe khona i-African Revolution, thina vele besijonge ukuthi si-traine ama-farmers ikakhulu ayelifane ngalokho sikuza kuthiwa i-value addition yesilungu. Sikhangele ukuthi benganonisa njani ukudla kwesintu in particular. Sasesiphathiseka kakhulu ngohlelo lwe-farming okuza kuthiwa i-education section zero. Sinqedakele ngokuthi sikwanisile ukuthi sihambe siyeza ama-experiment ethu eLupane State University. Sithe sisaphezwa khonokhu iZimTrade yabuya layo chasa yasiza i-technical advice ukuthi ngasifuna ukuthi ama-products ethu ikakhulu ichiliso ebesiyeza ukuthi singayifutha njani. Njalo wasinika namafitshane amanye ama-data ukuthi singakwakha lokho venture into juice production, yikho esesikhona manje.
Kahle kahle liwapheka njani amanamnedela njalo alengezeleli okuningi okungaphazamisa isimo sawo kumbe ukunambitheka kwawo? Liwakha egangeni, liwaphekele ngaphi njalo ahlolwa njani ukuthi alungele umphakathi?
Thina indlela yethu ukuthi siphakamise izakhamizi zeLupane in particular or emathekeleleni. So esikwenzayo sithenga lezozithelo izakhamizi, kodwa siyaqala si-analyze ukuthi ama-program asiphathela wona alungile akhini before singawa process. Thina sisebenzisa ifuthi yonke siyenze i-product yethu kasiyifaki lokho kubizwa ngesikhiwa kuthiwa ama-additives. Njalo ngiyengarevila i-secret ye-company ukuthi siprojusa njani ama-juice, but amafitshane kasiyifaki ama-additives, siyenza ama-natural juices. Uhlelo lwehulumende olubizwa nge-education platform zero luyasivumela ukuthi sihambe kuma-innovation hub ema-university aduze lapho esisebenzela khona siyenze ama-experiments yethu kungananhlawulo esiyikhipha. So sesiyenzile ama-experiments ethu, siyayenza ama-experiments njalo njalo si-checka i-quality of our product.
Ikusasa yes lizawathengisela njani abantu bonke labangaphandle kwelizwe?
Ikusasa yethu khanya inhle kakhulu ngoba siphase igade lohulumente lobizwa kuthiwa iZimTrade. Liyasincedisa kakhulu ukunye advice ukuthi ungafuna i-exporter kuhlale si-improve ngaphi langaphi i-product yethu yikho esiphathiseka khona kakhulu. Yikho esikukhangeleleyo kakhulu ukuthi si-export ama-products wethu ku-diaspora ngoba sikhala kuma-social media lapho ogoqela u-Twitter nabo-Facebook bekhanya bewathakazelela belesifo sokuthi bewakhethe lawo majuice.
Sikhuluma nje athengiswa ngani?
Okwamanje ngiyakwenza ukurecharel eRobert Mugabe nine Avenue yiko akholakala khona for now kodwa kuvikeleza ukuba bangutsiwa ngeke emabhali amaningi okuthole eziningi ngingawathola endali mozi kule shop okunothi ihandi ekuyirestaurant lapho kulokuza khona ukuthengiswayo okunde kuthele ukuthengiswayo yiko okutholakala khona amajuice ethu for now imbodleleni lodwa lingarenja ku-$0.80 kusiya $1
sibone imbodlela enkudlwana zikhona yini ezincinyane
zilama-500 mls lama-375 mls amancane siphinde sibe namambodlela amakhulu esebenza-35 liters
yiziphi izithelo elilaso
okwamanje silomviyo silomniyi silomtshwankela
uthe alengezeleli okubizwa kuthiwe ngama-additives ngesingisi kuyini elikwenzayo ukuthi anambitheke la amanamnete
amanamnete angavele elethukela lawo so sisebenzisa lelo thukela elivele likhona enamnedini yiyo kwenzakali kuwale kunambitheka okukhona
lo-ke ngumnumzana mgcini wethu mazulu isiphathamandla senkampani ye-Veggie Guys obexoxa ecingweni le-Studio 7 eselubhane okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi uhulumende uthi inkulumo ebezikhona phakathi kwele-Zambia lele-Zimbabwe ziphethe ngesivumelwano sokuthi ele-Zimbabwe lingasebenzisa amanzi amanenganyana awedamu le-Kariba ukwengezelela la kade esetshenziswa okuzabangela ukuthi kube lamandla kagesi athe xaxa elizweni. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi induna yasemzingwane umnumzana Zephania Sigola isikhothame. USigola ube neminyaka yokuzalwa ifika phose ikhulu 96. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, njani, siyaphila thina. Angazi kumbenza zwakala bengicela abantu iplaywe le. Isimange ngilaso la, abantu bakithi esindebeleni shua shua. Sokuqalisa ukuthi sokusiye kuvotweni isithethi ukuthi bedinga indlela abangabambana ngayo. Babona iplani yokuthi abakuplanayo ukuyini. Sebeqalisa ukulwa ngemhlobo. Abanye ngabathi umagalela ma-fastband alayeka sondebele. Abanye ngabathi umqondisele lishona. Abanye ngabathi uJoshua ufana kankomo lo usibangizwe idoti, idoti, idoti. Mathakithi. AmaNdebele umbuso asuke safa sawuthola nxasile ingqondo zona ezizi. Asuke safa sawuthola. Hayi, ngeke safa sawuthola. Umbuso yebantwini ababambeneyo. Awuye ebantwini abathukana ngali ndlela shwaya. AmaNdebele abukeke. Bekeli ukuhlebana manaya ayi umhlobo omubi wabantu shuwayo amandebele nanikuthiwa ngangikwazi ukuba lindebele ukuthi intombizo nganayisile
ye sanibona kustudio 7 nja mthakazi wonke jikelele abulisa la umncedisi Dlovu se-South Africa angithi ngibonge umsebenzi oyenziwa ngumthakazi wonke jikelele kanye namabutho esizwe senkosi obulelayo ngisibonge ngeqhawe sibonge kakhulu mkhulu umsebenzi nangaboni ngiyozibona kube nama sengize ngifisa nokuthi kube namambuka la kithi abona yabo sibonge sokuzeduze kakhulu ukuthi umthakazi uzikhulule nalaba nje abezingathi ababoni bayibhekile nje le nto le singaphela amandla bafowethu singaphela amandla bafowethu viva emarapi viva siyafisa nasozibuse sedabuse ututolintsha thina abantu abangangathi sesemazweni sesizozama amadlela angcono kodwa kithi komthakazi kunomnotho wonke kodwa kube khona abanye abantu abalokhu izinto yakithi ababukela into yakithi phansi bencindezele into yakithi abantu abalabo bengawule walaba bona labo mafa abasemaphathini esishoni abaloncindezela nje into yakithi ababona ukuthi sihluphekile bangazodlala ngabantu viva amarathi viva
kum shelele hayi kumnandi madoda lapha makunje bese ngimangala into engimangalisayo
uyazi ukuthi thina abantu baseZimbabwe we are premature lezi zinto sizenza asizazi uthola umuntu eku opposition ukriticize opposition why una criticize ilizwe usuyahleka uzuhleke labantu abaku aba oppose ay government liya ubahleka ukuthi kathi vele lokwana sokwapha lifuna kukwenze njani omunye lomunye makukhulunywa ngedemocracy yakhe lomunye lomunye engena endaweni yakhe ungabi nendaba lokuthi ubani ukuwiphi ezilungu engekho ku ruling party yekela abantu laba ngalama supporters libayekeleni bengene endaweni abasifunayo ngoba it doesn't make any sense ukuthi ubusuthi yahleka ukuthi hayi lokwana kuyiphatha kukhu utshele ngubani konoku athi wena ukho phakathi ungabi uba lomlomo entweni ezingaqondana yikho ekugcineni ligcina lisilwa lina lingama opposition lisilwa libangani kanti ilizwe ngelayina leyo iphathi yakukuyona ilizwe ngelabantu bonke just look at South Africa ama parties afonywa angeke uze kumbe ruling party kumbe opposition criticize kanti vele okweZimbabwe is it the only country okuba khona lama parties amaningi asiyekele nabantu bezingene nama parties nabafunayo umuntu engasifomela iparty sokuthiwa uyizanu umuntu uyabe sifomela laye ngemali yakhe ngokwakhe lokho akudingi wena qhubeka ulapho khona ungalingi ukriticize i-opposition then when we are talking about democracy sikhuluma ngenkululeko yomuntu umuntu enza okufunayo uzalima santando afuye santando akhuluma okufunayo naye kodwa singakwenza ngendlela naleyi esikhuluma ngakhona siza kwehluleka asiqhubekeni singama opposition sibe nama parties zethu qhubekeni siye phambili amandla uNkulunkulu nguyaziyo thank you
yebo madoda kithi yebo madoda kithi ka studio 7 namhla lilanga elihle kuthiwa lilanga lezisebenzi hayi lihle lilanga kulabo abaholayo kodwa ke ngilingiswa mina ngibazele usizi ikakhulu le generation le iyouth abancinyane bakithi ngiyabazwela ngobana le ilanga lamhlanje kuthiwa khona ngile workers day ngifuna ngathi nginaliqathanisa lelanga lama-election lalelanga lekuyafanana nje lelanga likadisemba ikhisimusi kuyafanana nje vela kusela akusekhona endule emuva lisasinxa kusiya kukhisimusi uthole abantu bonke bejabulile kodwa kathesi eZimbabwe nozothi ikhisimusi uyathola kokuqanda nawena khona akusela mehluko ngitsho ukuthi kwena noma uthole udlala emzini wakho hle saminxe futhi awusuzibe le stress many headaches ngoba uyalokhu usebenzisenzi yakho ekhaya lakho uzange ukubamba lokhu lalokhwala ikusasa yakho manje yekho ngithi kwangizwela amayouth ngoba ngikhala ngizwela amayouth mina ngizwa ngikhala khona amayouth la azaze ekhokhobe ehamba ngendondolo bengakwazi khona kule mali okuthiwa khona ngepentsheni leyo bazaze bezifela nxa beseZimbabwe khona imali okuthiwa ngepentsheni abantu khona ngumdlali igero ngesitshona kodwa laba lapha hayi inkanisibi yayala abakhuleke bencenga uNkulunkulu kuthiwa lokuthi bezibambe ngezandla zabo engxa ishesha umbe kwaba ngcono kodwa hathi ukuthi uthembe ukuthi uzaqhathwa ngozibani ekuholise uyayithatha ngathi imali yakhona ukuthi ekuholise hayi bakithi asenzeni ukuthi asintshele ukwenza ngiyabonga
ngimbingelele enkundleni linjani lonke basakazi ngemva lapho elikhona liphilile ye hayi ngizile le ndoda abantu ngu-Angston Sibanda iyasho ukuthi yona ilesibindi sokukhuluma iqinisa kodwa izwakala ingathi indoda engafuni inguquko eZimbabwe kungathi indoda elesibindi sokudefenda izano mangimuzwa mina ngendlela okhuluma ngakhona yebo ungakuchaza konke lokho engizukuchaza kodwa kahle kahle wena ngendlela obona ngakhona kambe izano ibusa kahle yini abantu kumele bayenze njani gawule nguzwile impela ukhuluma lapha engathi ngumuntu ohlafuna amagwadla gawule into oyikhulumayo akulona iqinisa ngicabanga ukuthi lawa amakhansela mhlawumbe awe opposition party okhuluma ngawo ukuthi abulele amadorobhu akulona iqinisa ngoba amakhansela lawa akhuluma ngawo kathi imali kufanele bayithathe kubani yokudevelopa amadolobhu kufanele bayithathe kini igovernment eyiyo ephezulu bengithi ebusayo kodwa alibanikeza imali lisenzela ukuthi licatshe ngomunwe kambe amadamu lawa khuluma ngakhona gawule liwayenze kuphi lwakhe kuphi mawuphuma lapho kobulawa ushiye inyama yendlovu gawule umgwaqo lowu ohamba ngawo selulungisile gawule yiyo indlela okhuluma ngawo ukuthi lulungisile gawule yindlela elilungisa ngayo imgwaqo lokho elitshaya isifuba ngakho gawule njalo gawule kungumsebenzi wegovernment ukuthi lilungisele abantu imigwaqo yakho iyabe ingaba yenzela ifavor ngendlela wona ochaza ingathi liyenzela abantu ifavor akulona iqinisa lelo gawuli.
Lawo ke abengamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 eliwathumele kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amasotsha akwele Russia izolo emadabuka kusa adubule amabhomba ohlobo lwama-cruise missiles alichumi lanhlanu abejonge ukubhidliza amadolobho akwele Ukraine ambalwa. Kodwa iningi lamabhomba la alifinyelelanga ilizwe le-Ukraine ngoba avinjwe ngezikhali zokuwawisa. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ele-Ukraine lisithi liqoqa ukuhlasela amabutho akwele-Russia athumba izigaba zalelo lizwe kumalanga amalutshwana alandelayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Tumirai Gwegwerere.
Indaba yempi yase-Ukraine ye ayikho lula nje ukuthi umuntu singathi hayi impumela izaphuma yimi kanje ukuthi iRussia iyanqoba kumbe iUkraine iyanqoba. Inkinga enkulu ngempi njengale ekhona e-Ukraine leRussia ngeyokuthi kule lizwe iRussia ezama ukuthi ithathe indawo lapho kulabantu abavele behlala khona abe Ukraine. Impe njalo zilenkinga uthi khona yini uyaphumelela yini kumbe awuphumeleli. Ukhangela ukuthi khona abe Ukraine basemzini wabo. Yikho ke abalale enye indawo lapha abangaya khona nxa ukuthi nxa sithi khona sebehluliwe. Okuyabe sekwenzakele nje kuphela ukuthi iRussia iyabe isiyiyo esithethe indawo lapho abahlala khona isiyibusa. Kodwa bona bayabe ngayanga ndawo. Yikho ke ukuthi khona kuthiwe singathi thina ye iRussia isinqobile kule impi. Kuba nzima ukuthi sifake leso sinqobo. Ukuthi njalo sithi khona iUkraine isinqobile kumbe iyanqoba kule impi. Kunzima njalo ngoba engakwenza kuphela ukuthi ibe ithatha njalo lezo zigaba ezase sezithunjwe sokule sezingenelwe yiRussia.
Sizokuthiwa amabutho akwele Ukraine aselungiselela ukuthi athathe ayilwisa lapho indawo abathathelwa zona. Ubona ngani bengaphumelela yini bazithathe ezigoqela iCrimea, iCrimea yona eyathathwa kuminyaka edluleyo kungakabi yimpile ekhona kathesa.
Enye into ehluphayo ngale impi ukuthi khona iUkraine ayizilweli ihodwa nje ngoba ungakhayela ukuthi khona amazwe amaningi awuneto bangemva kwayo iUkraine. Yikho ke akusiUkraine ihodwa elwisana leRussia. Singathi khona laba babavele bele mpi leRussia sebathola indlela yokuthi belwisane lelokuzeni leRussia. Yikho sibona ukuthi khona impi vele ezazi vele zikhona phakathi kwe-NATO leRussia yizo eseziphumile eseziqhumileke kathe esezibonakala kundaba yelokuzeni ye-Ukraine leRussia.
Alo ke ngumnumzana Tumirai Gwegwerere olandela ezombusazwe obekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseFlorida ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umantshi owagweba umnumzana Jacob Ngarivume walela ibail umnumzana Job Sikhala unkosazana Ferris Jakanyuka uthwaliswa nzima enkundleni zokuxhumana. Ukusungula imali entsha ethiwa i-digital currency kuchiya iningi lilembuzo ukuthi kanti vele imali le izasetshenziswa njani. Inkampani eyiyo eyakuqala ukuhluza izithelo zeganga ezifana lomtshwankela, umviyo lomnyi ithi isifuna ukupheka iwayini ngezithelo zemvelo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7 ntambama.